nxa ukhethe ukuthi ungene ku-public office, kutsho ukuthi amalungelo akho amaningi usuwasarenda ku-public ukhethe ukuthi uyimele. Yikho njengokhansela kuyaba kumele ukuthi ayenze intando yabantu abameleyo, abantu bakoBulawayo. Yikho-ke bekungela sizathu sokuthi-ke angafungi ngesilungu, njengoba bonke ama-councillors bafunge ngesilungu. Kumele ukuthi la afunge ngesilungu. Then nxa sekubuye okunye kokuthi ebedakiwe, kokuthi uthethise abantu, kokuthi ubuye late, lokho-ke njengebandla le-People's Democratic Party siyakukhangelisisa. Sithethi namsekeli kamongameli wethu-ke u-Honorable Gqagqaphulu-ke kube nguye-ke ozacubungula akhangele leyo ndaba. Azaphuma lakho-ke uzakusa kuma-alliance partners ethu-ke, umongameli we-alliance-ke uMnumzana uChamisa, bese kubonakala-ke ukuthi kuthathwe manyathelo bani. Ngoba-ke nxa umele abantu loba bangakuprovoka, loba bangayenzani, kakumelanga ulwe labo, kakumelanga ubathethise, kumele uzithulele nje, kawuluzi lutho. Sizazama ukuthi-ke sithathe amanyathelo kwaqondileyo njengebandla.
Nxa libhekane le ndaba ezinje, kwande ukuthi kuthathwe nyathelo bani?
Kangifuni ku-PM-ta ke bese ngisithi kuzathatha liphi inyathelo. Umuntu angakhuzwa, okwesibili umuntu angasuspendwa, okwesithathu umuntu angaxotshwa. Kodwa-ke kasifuni ukuthi sithathele-ke labo-ke abazacubungula leyo indaba amandla, bese sithi thina u-Arnold de Patsy uzayenziwa lokhu lalokhu. Hatshi, sizayekela-ke basebenze umsebenzi wabo bayewuthutha-ke. Okuzaphuma-ke sizakwamukela kunjalo njengebandla-ke, bese sitshela partners ethu ukuthi kambe-ke sicubungule lolu daba saphuma lalokhu sesikumise ngendlela yenhle.
Usithi ngabe laye ufunge ngesilungu njengabanye, njalo siyezwa ukuthi kulokufuthelana e-council ngodaba lwamashona lamaNdebele. Kuyini okwenzakala lapha?
Okokuqala, silibandla-ke le-MDC Alliance, sithi thina kasikhethi mhlobo womuntu, kasikhethi mbala womuntu, sithi wonke umuntu uyafanana. Yindlela esine ngayo, asilashona, asilaNdebele, asilakhalanga, asilatonga, asilaVenda, asilamsuthu, asilamlungu, asilamuntu omnyama, bonke abantu bayafanana. Okwesibili, bese sithi thina indawo ngendawo ilosiko lwayo. Xa sikhangela-ke uBulawayo, uBulawayo ulosiko lwakhe uBulawayo. Xa sithi uBulawayo yisigodlo senkosi uLobhengula. Kule ndlela izinto okumele zibanjwe ngayo, kakuqali ngopatsirayi ukuthi abe ngukhansila olitshona-ke okoBulawayo. Baningi kade silabo, baningi lokho esilabo, kodwa-ke abaze bakwenze khonokho akwenzileyo, babefunge-ke ngesilungu. Ibona ingani ngayo befunge ngesilungu, akulanto ebizahlupha kudaba lwakhe. Silo koBulawayo kuma-chambers eqinisweni kabokhangelele ukuthi umuntu akhulume ngolimi lwakhona lapha koBulawayo, ngolimi lwesikhosini, kumba akhulume isilungu xa be ukuthi siNdebele siyamehlula. Ngibonani yinto nje ezondise abantu bakoBulawayo.